Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zihlobo ezithandekayo. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Phalakazi 2017 ngoProphets Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sebeqale njalo indaba zabo zokuphosela ninyoka ephilayo. Khathesi isinkwa sikhwelile kodwa bayiba bacholayo bathi abazange bekhweze iflawa. Lawa bona besinkwa bona babe bekhweze sekuyini nxa iflawa ingakhwelanga.
Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemekeleki njalo uZulu usebhudaze ingatsha zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele.
Typhoid sekuye kwaba labantu abaningi ababuye belezi impawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-typhoid, kodwa osokwenzakeleyo ukuthi bahlolisisiwe laba bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hathi kabalayo i-typhoid.
Abogatsha lwezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo bathi edolobheni leli akula mkhuhlane wesihudo se-typhoid. Amalunga awebandla elibusayo lakwele-South Africa ele-African National Congress ANC asemhlanganweni omkhulu waleli bandla owe-Congress eJohannesburg lokhe engakakhethi inkokheli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemukelekanga njalo uZulu usekhuthaze ingatsha zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele kulungisiswe lentengo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zithi zimangaliswe kakhulu yikuqonga kwentengo lokhu okungajwayelekiyo ngoba abachola ifulawa yokuphekisa isinkwa besithi abayikhwezanga intengo. Izakhamuzi zikhala ngokuthi lokhu kuzakwenza ukujabulela ikhefu lekhisimusi kube duma. Umnumzana Dalubuhle Moyo uthe kumele uhulumende afake izinqumo ezizavikela uZulu. Uthe ukuqonga kwentengo ikakhulu eyesinkwa esisuke kuntengo engaphansi kwedola i-90 cents isisiya kudola kwenza impilo ibe nzima.
Sebeqale njalo indaba zabo zokuphosela ninyoka ephilayo. Khathesi isinkwa sikhwelile kodwa bayiba bacholayo bathi abazange bekhweze iflawa. Lawa bona besinkwa bona babe bekhweze sekuyini nxa iflawa ingakhwelanga. Abasiphumele egcekeni ukuthi imbangela evele ikhona iyini. Sona isinkwa sakhona babevele besehliselana intengo yokuqaleni. Khathesi sokungani sokukhona ubuqilo obukhona akusacaci ukuthi into evele isenzakala kuyini. Yibo bona abafuna ukuthi bethole imali ngabantu ngendlela eziphansi beqila abantu. Abaphumele egcekeni besitshele ukuthi ibona bakhweze isinkwa kubangelwa kuyini ngoba laba bona abacholayo besithi akulantengo ekhwelileyo vele.
Unkosikazi Vanessa Dube uthe bethembe ukuthi kuza kuba lenguquko ngokungena kwahulumende omutsha kodwa bayadana nxa izinto lokhe ziqhubeka zifana. Ethi okumangalisayo yikuthi intengo yeflawa ayikhwelanga njalo kumele uhulumende aphumele iziqondiso ezizakwenza intengo ingaphongukhwezwa nje mahlayana ngabanini bhizimusi.
Intengo yeflawa ayikhwelanga, ngakho asakwazi ukuthi okuliqiniso yikuphi ukuthi ikhwelile loba ayikhwelanga, ngoba sesikhangele ukuthi isinkwa sikhwelile okungakhangelelekanga sibili ebantwini abaningi, kumbe benzela ukuthi njengoba kuyikhisimusi ukuthi abantu abaningi bazabe bedinga isinkwa ngekuthi bayenatha amatiye emakhaya njengoba babele izimuli eziningi behlangene abantu. Ebese sikucela kakhulu ukuthi uhulumende afake ama-price control kubekwe lokukhangelwa ukuthi izinto zingaphongukhwela nje mahlayana.
Intengo yesinkwa kunye lokunye okudliwayo kukhwele kakhulu njalo kubikwa abachola iflawa besithi abazwisisi ukuthi intengo yesinkwa ikhwezwe yini ngoba bona bengakhwezanga intengo yayo. Kodwa abanini bhizimusi ikakhulu abapheka isinkwa abanjengabo Insco besithi bakhweza intengo yesinkwa ngoba labo bekhwezelwe intengo yeflawa. Sekusele iviki elilodwa kuphela ukuthi ikhisimusi ifike njalo ukuqonga kwentengo kuzadumaza injabulo yekhisimusi ngoba kuvele kulolunye udubo lokusilela lwemali emabhanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansela yedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uveze ukuba kuleli dolobho akula mkhuhlane wesifundo se-typhoid. Njalo le miyane etholakala kuleli dolobho ayila mkhuhlane woqhuqho olwemalaria. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Okwamanje eleZimbabwe lisesikhathini sokulima, izulu lisina okwenza amanzi abe manengi angageleziyo ayiwo abangela imikhuhlane ehambelana lalesi sikhathi. UDokotela Sibanda utshelele umsakazo ukuba uBulawayo ngobunengi bakhe unatha amanzi ahlanzekileyo njalo umkhuhlane wesihudo awukho.
I-typhoid sekuke kwaba labantu abaningi ababuye belezi impawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-typhoid, kodwa osokwenzakele ukuthi bahlolisisiwe laba bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hatshi labalayo i-typhoid. Njalo i-typhoid kumele sikhumbule ukuthi itholakala ikakhulu ekunatheni amanzi angcolileyo. Abantu bakobulawayo ngobuningi babo banatha amanzi avela empompini, amanzi akobulawayo ahlanzekile futhi ahlanzeke okwedlula isilinganiso se-WHO, World Health Organization. Ngakho siyakwazi ukuthi siwathembile amanzi ethu. Abanatha amanzi ethu aphuma empompini abasoze bayithole i-typhoid, kodwa ungajebha umthombo kumbe unathe amanzi omgodi owakobulawayo kulengozi yokuthi ungathola eminye imikhuhlane lanxa ingayisiwe i-typhoid. Ngakho-ke sikhuthaza uzulu wonke ukuthi anathe amanzi avela empompini. Nxa ele mali ungathenga amanzi ezitolo lawa asemabhodleleni, kodwa-ke sibona ngathi awempompini achiphile ngoba ngedola uphose uthole i-trouble lonke.
Okwamanje uthi kulemikhuhlane ehambelana lesikhathi sezulu, kodwa idolobho lakobulawayo lihlezi endaweni engela mkhuhlane woqhuqho. Abantu abangaba lawo ngabangeza lawo besuka kwezinye indawo.
Imikhuhlane ehambelana lesikhathi sezulu ikakhulu ngomalaria lemikhuhlane yezihudo. Imalaria kobulawayo siyakwazi ukuthi ngenxa yokutshisa lokufudumala kobulawayo lokuqanda kobulawayo lobuphezulu bakobulawayo, ubulawayo uphezulu lokho okuthiwa yi-altitude ngesilungu. Uzathola ukuthi imiyane kayenelisi ikakhulu leyi imiyane ethwala imalaria ukuthi umkhuhlane woqhuqho ukuthi izalele kobulawayo ikhulele kobulawayo. Imiyane ekhona kobulawayo yileyi engayithwaliyo imalaria.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana George Kayanda uchaze ukuba abangahlaselwa yimikhuhlane ehambelana lezulu njalo banatha amanzi ahlanzekileyo.
Nasedolobheni lakobulawayo sinatha amanzi ahlanzekileyo, asikabanjwa imikhuhlane eminingi eminingi ehlanganayo lemikhuhlane yesikhathi sezulu, the mosquito asikabilayo kakhulu.
Unkosikazi Nosisalunga yena ubike ukuba banamanzi ahlanzekileyo empompini zabo, kodwa sebeqalile ukuhlutshwa iminyane ngoba bahlala duze lesifula. UBulawayo ulamanzi ahlanzekileyo uma kuqathaniswa lamanye amadolobho ezweni, njalo uhlanzekile. Abekhansili kodwa bakhuthaza abantu ukuba bahlambe izitsha zabo, izithelo lombhida bengakakudli, njalo bahlambe lezandla zabo ngemva kokuya esambuzini. Kumaviki ambalwa adluleyo kuke kwaba labantu abake baphathwa yisisu, kodwa ngemva kokuhlolwa esibhedlela seMpilo Central Hospital batholakale bengela mkhuhlane wesihudo esimemetheka ngemva kokunatha amanzi angahlambulukanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing milk and honey. That's where I wanna be. It's a place for you and me.
Amankampani kaloliwe awe Zimbabwe le Zambia asecabange ukuqalisa ukuhlawulisa abashayeli abasebenzisa ibholoho le Victoria Falls elisemngceleni wamazwe omabili kusukusela ngenyanga ezayo kazibandlela 2018. Intetele ye Studio 7 uMike Hobe usethulela lolu daba.
Lokhu kubikwe ngabe inkampani yomanyano wamankampani kaloliwe amazwe womabili eNational Railways of Zimbabwe NRZ, imanyenele Zambia Railways Limited ZRL, Image Railway Properties ERP. Lokhu yithi ikwenze phansi kweziqondiso zomthetho ophathelane lezemigwaqo oqondisa ukuhlawula kwentuba zomgwaqo owe Toll Roads Act. Phansi kwalesi siqondiso, izimoto ezinkulu zama-haulage trucks sizohlawula amadola ngamashumi amathathu, $30, ukwedlula ebholohweni leli. Amabhasi amakhulu asetshenziswa izithekeli asezohlawula amadola ayisikhombisa, $7, ukuthi amancane ama-minibus ahlawule amadola amahlanu, $5 ukwedlula. Izimoto ezinkulu zizohlawula amadola alitshumi, kuthi ezincane zingahlawule lutho, kanye lezamateksi ezincane asebenzisa amamitha aziyikubhadala. Abe ERP bathi limali izaba ngeyokulondoloza ibholoho lisesimeni esihle, njalo kuyazakala ukuthi ibholoho leli liyinsika sokuthuthukisa umnotho hathi oweZimbabwe leZambia kuphela, kodwa ngasemhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi le-Afrika oweSADC. Leli bholoho elakhiwe ngomnyaka ka-1905 libikwa lingazakhe lilungisiswe okomsebenzi omkhulu eminyakeni yonke. Ngakho-ke abe ERP bathi kuyadingeka khathesi ukuthi bacabange ngokuqhuba umsebenzi omkhulu wokulungisisisa lokuvuselela ukuze lingaceni liyingozi ngokuguga.
Nesigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe. Inkulungwane ezidlula izinhlanu zamalunga webandla elibusayelwa kwele South Africa ele African National Congress ANC bezithe gwaqa edolobheni leJohannesburg emhlanganweni omkhulu waleli bandla oweCongress. Abe-ANC bebekhangelele ukuvota ngesonto ukukhetha inkokheli yaleli bandla egoqela umongameli ozaba nguye ozancintisa emele ibandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe kukhetho luka-2019. Abe-ANC bafuna ukudinga ukuzathatha isikhundla sikamongameli Jacob Zuma. Okhangelelweyo kutshiya lesi sikhundla ngemva kokwetheswa amacala amaningi-ningi okungethembeki lokuchaphaza imali. Zibikwa zindala zombili phakathi kukamsekeli kaZuma, uMnumzana Cyril Ramaphosa, lowake waba likhosikazi lakhe, unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma. Yena-ke olembali yokuba ngowesifazane ozinzileyo kwezombusazwe, nanku phela iseke waba umgcinisihlalo wenhlanganiso yomanyana wamazwe abensundu we-African Union. Ibandla ele-ANC lokhu lisaqinile kwele-South Africa, njalo lokhu lilosekelo elizweni lonke, lokhu lelo lizwe latholayo uzibuse ngomnyaka ka-1994, okutsho ukubana onqobayo kukhetho lokuba ngumkhokheli webandla le-ANC nguye okhangelelwe ukuvotelwa nakukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2019. Kubikwa kufunyenwe isidumbu sesisebenzi sesigodlo sabebhilithane kwele-Lebanon ngesonto ekuseni. Isidumbu sikaRebecca Dykes sibikwa sifunyenwe emgwaqweni ngemva kokubulawa kabuhlungu. Abazi ngokwenzakalayo batshele amapholisa labezindaba kwele-Bhilithane ukubana ngemva kokuhlolwa kwalesi sidumbu kufunyenwe ukubana uqale wadlwengula andubana abulawe, kodwa kakunakanelwa ukubana kungaba kulezo mbusazwe ezingabe zibangele imfa yakhe. Sizigqiba-ke lapha ezivela kwamanye amazwe. Iqembu labalela ilungelo loluntu elebhethu likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ilanga lokumanyana kwebandla leZANU-PF lelezaphu eleUnity Day okulikhefu mhla ka-22 Mpalakazi. Kodwa amapholisa akobulawayo adonsa inyawo ekupheni leli qembu imvumo yokufola. Wena Sesiyandlovu usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Ilanga le Unity Day isivumelwano sokuthula esasayinwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayekhokhela iPF Zapu lomnumzana Robert Mugabe owayekhokhela iZanu ngesikhathi sombhuqazwe weGugura Hundi. Kodwa inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi yona ayilinanzi leli langa. Unobhala jikelele we-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi amalungiselelo okutshengisela ngaleli langa aseqalile.
Siphezu kwamalungiselelo okunxusa abantu, amapholisa sesawazisa sesimelele ukuthi aphendule. Kodwa silethemba lokuthi hayi usuku luzasebenzeka kuhle. Sesinxusile ezinye iziphathamandla labantu nje abatsheneyo bezinkonzo lani la.
Umnumzana Fuzwayo uchaze ukuba amapholisa aseqale ukudlala umacatshelana ngoba lokhe bedlulisela phambili amalanga okubapha imvumo. Kodwa uthi noma bengala mvumo bazaqhubekela phambili ngokufola edolobheni esithombeni sikamuyi uNkomo.
Kuyona liviki esanda kwedlula ngikambile siyabuza ukuthi sebephendulile yini bathe bazasizazisa kuyona liviki. Bengayala ukuthi ngithi sizalwisana sizalwisana ngayo yonke indlela ngokomthetho ukubana umkhosi uqhubekele phambili. Umkhosi esingakwazisa abantu ukuthi uzenzakala loba kuthe.
Umnumzana Mavela Sindiweni uthe bazolikhumbula leli langa ikakhulu sekubusa omunye owaphatheka ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seGugura Hundi.
Sithi abantu bakithi kabaze ngobuningi sizomaka ilanga lapho umbhuqazwe owaphela ngalo. Sikhumbula abantu bakithi ngoba igazi labantu bakithi alizange lichitheke in vain. We have to immortalize ispirit sabo singapheli. Sihlobo sibakhumbula kuze kefike ekugcineni especially ngesikhathi lesi sokubusa amaGugura Hundi.
Evumelana loNdiweni, uNkosikazi Linda Sibanda odabuka eMatopo uthe lilanga elibuhlungu njalo kulusizi ngoba sebebuswa ngomunye wabantu abaphatheka kuGugura Hundi ethi ilanga leUnity Day yibo balithatha njengelanga lokuzila.
Ilanga lamhla ka-22 December thina njengathi kuregion yethu vele silikhangelele njengelanga elibuhlungu kakhulu okumele sikhumbule khona izihlobo zethu. Njengakhathi esikunje sokufakwe umkhokheli omusha eZimbabwe onguye umuntu owaletha ubuhlungu bona lobu esibukhangeleyo esesibhekane labo ngalesikhathi. Sizwa kusithinta kakhulu ezinhliziyweni zethu. Asingazuthi ukuthi kungaze kuthi wena ukuthi into le ilungisiswe.
Ipholisa elisebenza udaba lwamaphepha avumela iBhethu likaZulu ukufola uMarshal Dube walile ukutsho isizathu sokuphuza ukuvumela ukufola ethi kukhulunywe lophezulu kuye kodwa esala ukutsho le nombolo zalo okumele avumele ukufola. Ngomnyaka odlule amapholisa alandulela iBhethu likaZulu ukufola baze bakhweza lolu daba bagcina bephiwa imvumo yi-High Court. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo wezokudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uMajor General Sibusiso Moyo uhlangane lo okwakuqala labameli bakwamanye amazwe elizweni lapho azise ukubana uhulumende weZimbabwe uzinikele ukuvuselela ubudlelwano obuhle lamanye amazwe. Kodwa wabaxwayisa ukubana behlukane lomkhuba wokuba ngonompembe kundaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ilizwe lilungiselela ukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva kokubonana labameli bamanye amazwe laba owenzelwe eRainbow Towers, uMajor General Moyo uthi ilizwe lakhe liqakathekisa ukuvuselelwa kwengxoxo lamazwe akade eselobudlelwano obungasebuhle leZimbabwe. Wengeza ethi lesi akuseyiso isikhathi sokube kukhangelwa kokwenzakala kudala ngoba ethi akekho omsulwa nxa kukhangelwa ezokwephulwa kwelungelo loluntu okumqoka yikubonisana lapho kuthe kwaphosiswa hatshi ukungenela endabeni zomndeni.
We are not going to be lecturing anyone, nor do we also expect the vice versa. And in pursuit of common goals, we check...
Lasi ukutshelwa kokwenza loba thina ukutshela abanye ukuthi benze kanjani, kungakho asikukhangelelanga lokho indaba okubalisa ezokulondolozwa kwelungelo loluntu, okuphathelene lezebutho, intuthuko lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, kungamelanga kube ngezisetshenziswa ukukhombana ngomunwe. Kumele sazi ukuthi kabakho abazingilosi loba osathe. siphathane kulolu daba sonke siyaphozisa okuqakathekileyo ukuba sizinikele ukuba sizilungisise lezo ndaba.
Umoya uthi kunje esesungule ingxoxo labakwamanye amazwe okubalisa eMelika, Britain, Sweden namanye ukuvuselela ingxoxo zokusebenzelana esephatha ezokhetho. Umoya uthi eZimbabwe lizimisele ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo luqhutshwa ngendlela, kodwa wacela abamazwe omhlaba ukuba bengangeneli endabeni zomndeni.
Instead, I exhort you to remain steadfast in your dignified roles of impartial observers.
Ngiyalicela ukuba lingazilathatha nhlangothi lapho lizebona ukhetho luqhutshwa, njengokutsho kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Abakhona abazonxuswa ukuzabona lolu khetho luqhutshwa kusiya ngokufisa kukahulumende okhona. Sithembisa ukhetho oluzoqhutshwa ngendlela emukelwa ngumuntu wonke olungelahlakela. Kasiyi kuluvumela udlakela kulolu khetho njengokuba sihlezi sikhuthaza la kwezinye inketho.
Umnumzana Desmond Mdluli uthi ukhetho lungenziwa ngendlela lusiza kwezesimo selizwe.
So into eqakathekileyo kakhulu ngoba into eyenza ukuthi even abafuna ukuvula imisebenzi kumbe amabhizinisi lapha eZimbabwe bekwanise ukuba lento ebathembisayo. Uhulumende yabe thembisile ikakhulu the international community. So into eqakathekileyo kakhulu especially sikhangele ukuthi bafuna ukuvuselela i-economy yeZimbabwe. Into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu ngoba siyabona ukuthi nxa ukhetho lungayenzwa ngendlela engayisiyo engathakazelwa nguZulu, into ephambanisa i-investment lapha eZimbabwe.
Lo mhlangano labameli bamazwe ehlukeneyo uza ngemva kokuphume kungxoxo enziwe ngabameli benhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo lamalunga edale lesenethi lakwelemelika. Abanye abantu laye umoyo basole kakhulu inkuthazo abathi yenziwe kwelemelika ngamalunga omanyano we-MDC Alliance, lapho atshele khona uhlangothi lwe-Foreign Relations Subcommittee on Africa and Global Health Policies ukuba liqhubeke ngezijeziso zenotho ngendlela yokufuqa uhulumende weZimbabwe ukuba alungisise okumele kulungisiswe andubana kwenziwe ukhetho olukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amaqembu omdlalo we-volleyball akweZimbabwe athi ele support unit kanye lele Harare City yiwo anqobe kumncintiswano womkhulu owe Zone 6 Volleyball Club Championships obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Ngintathele izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njanji.
Iqembu leHarare City liphakamise isicoco kumncintiswano wabesifazane ngemva kokunqoba eleBotswana Defence Forces 6 nge-3-1 lathola imendulo zegolide, kuthi eleBDF 6 lathola imendulo zesilver. Iqembu lekhampulitsi laseSouth Africa lithole imendulo yombala wethusi ngemva kokunqoba ele-VUT emdlalweni wokudinga iqembu eliphutshelisendaweni yesithathu nge-3-0. Iqembu leHarare City ndawonye lele-BDF lekhampulitsi kanye lele-VUT athe ngokuphutshelisendaweni ezine eziphezulu ngumncintiswano wabesifazane zathola ilungelo lokuyamela umhlubulo wangezansi yezwekazi lase-Afrika kumncintiswano wokudinga intshantshu lezwekazi lase-Afrika oza kuba khona ngomnyaka ozayo. Umdlali weqembu leHarare City uAlvina Spanda uthi kuzamele belungiselele kanzima ukuze benelise ukuncintisana lentshantshu zakwezinye izigaba zelizwekazi lase-Afrika. Kucelela besilisa, iqembu le-support unit linqobe ele-UZ Wolves nge-3-1 lathola isicoco kanye lemendulo zegolide, kwathi ele-UZ Wolves lithole imendulo zesilver. Iqembu le-Redskins elaseLesotho yilo elithole imendulo zombala wethusi ngemva kokunqoba ele-UNIJOZI nge-3-1 emdlalweni wokudinga iqembu eliqede imidlalo lisendaweni yesithathu. Umqeqeshi weqembu le-support unit u-Itanang Abu Basutu uthi baphumelele ngoba besebenze gadalala belungiselela limidlalo.
Kumnandi kuyo but through hard work besebenza esiyetabile. Sesawina i-bronze, sawina i-silver, so besikwazi ukuthi at least we must get bronze. Siphethe ithimu yoku-train training directly.
Iqembu leHarare City ele UZ Wolves ele Redskins kanye lele Unijozi iyo azamela isigaba sika Zone 6 kumncintiswano weAfrican Club Championships ngomnyaka ozayo ngenyanga kaMabasa, wona uzaqhutshelwa elizweni elikhona lizaqanjwa. Umncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships uzaqhutshelwa edolobheni leDurban eliselizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kuye wafika kimi,
kuye wafika kimi, ukuhlakanipha ngomculo.
Kuye wafika kimi,
kuye wafika kimi, ukuhlakanipha ngomculo.
This is the time,
this is the time, time, the time for you and me to finish from the recent break, from the recent no from the recent. To finish from the recent break, from the recent no from the recent. Let's come together and share ideas and knowledge, inspiration.
Although
they say we are non-educated, we are better than them. Our music goes across the world, took us from and takes us to excellence.
Sihloko isithi umculo ulamaphiko, yingoma ke isinikwe ngabe Shining Stars. Ngoni ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoli, kodwa singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ukuqonga kwentengo yesinkwa kubikwa kungemukelekanga, njalo uZulu usekhuthaze ingatsha zikahulumende ezibona ngentengo ukuthi zingenele. Abogatsha lwezempilakahle kukansili yedolobho lakobulawayo bathi elo dolobheni leli akula mkhuhlane wesihudo se-typhoid. Kuthi ke amalunga webandla elibusayela kwele South Africa, ele African National Congress ANC, asemhlanganweni omkhulu waleli bandla owe-Congress eJohannesburg, njalo lokhu engakakhethi inkokheli. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zekuseni, asibeke ithuba elifanayo njalo ngo-2:30 PM. Lapho esilethulela khona olunye njalo uhlelo lwezindaba ezimqotho ngeZimbabwe. Lingakhohlwa ukubana sesilehlelo ezintathu ezibalisa olwekuseni, olokwa 6:30 kanye ke luluka afasi 2 emini lululandelwa ngesigqiba ngalo ilanga uluka 7:30 ntambama. Njalo lingakhohlwa ukubana silalo uhlelo lapho elingena khona ngocingo olwe live talk kusukisela ngesikhathi esika 1 kusiyafika u 2 o'clock nsuku zonke ngomvulo kusiya ngolesihlanu. Oliver Lelisayo, Praxedis Jeremiah.